abamanyane wenhlanganiso esebenzisana lentatha lezindaba elizweni eMedia Alliance of Zimbabwe bathi kumqoka ukuba kwenziwe lokho ngesiphangiphangi. Ingxathi kwezokukhulumisana loZulu umnumzana Lennox Mhlanga uthi kumele lusizwe lolu hlangothi njengezinye zonke elizweni.
Emsebenzini lapha kuthola ukuthi khona intatheli azitholi imfanelo engani ingabaphilisa. Uhulumende kumele akukhangele khona ukuthi intatheli zezindaba lazo zithole ama-bailout ukuze zenelise ukuphila lakho ukusebenza ngendlela efaneleyo.
Isikhulumeli enhlanganisweni yentatheli zindaba esacathulayo ye-Young Journalist Association uLeopold Mnende uthi vele asezidubekela la mankampani ezindaba elizweni.
Siyakwazi abanye sebetshele kwathi abazabe benikwa 50% of amasalari abo. Abanye sebefakwe on ama-leave kuthwala ikelimi ukubuya emsebenzini. So lokhu abakhulumeyo ukuthi amakhampani akumidiya lawa azafuna imali yisicelo sibilesi esizisisekayo, kodwa siyayazi ukuthi iZimbabwe le imali engayo angeke sayithola. So hayi kuphonga ukucela nje engxe kungenzakala, but hayi amboni kusenzakala.
Kuthi umgcinisihlalo wekomidi ebona ngokwethulwa kwezindaba lokusakazwa kwazo ye-Media Information and Broadcasting Services umnumzana Prince Dubeko Swanda uvumelana lombono wokuhlengwa kwalolu hlangothi.
Abazame ngendlela zonke ukuthi khona bebone ukuthi khona intatheli zezindaba nxa zithatha indaba zazo, indaba lezi zileqiniso elikhona phakathi. Njalo nxa kuyikuthi kuyindaba liyana yokuthi khona indaba yokufuza ukuthi omunye laye eziphendulele ukuze kube balanced reporting. So kuqakathekile khona lokho ukwenzela ukuthi khona singabi zintatheli zamanga kodwa kasibe zintatheli zezindaba.
Uhulumende uthi uzimisele ukuhlenga lolu hlangothi lwezindaba lanxa engazange alubeka kuluhlu lwamankampani azotholiswa usizo ngaphansi kwe-18 billion eyabekwa eceleni nguhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.